hayi mina okukhuluma umfowethu uFelix Mafa angilani lakho ngoba yena nyamhlonipha kakhulu alisoze ngikhulume amazwi amabi ngaye ngoba into engiyaziyo ukuthi khona kupolitiki buya ngokuthi wazalwa ungumkhokheli na kumbe wazalwa ungasiwo umkhokheli. Mina uqinisile nxa yesithi khona ngangena lebizo le-MDC Alliance. It's very true. Nanamhla yilokho ngikhona. Ngilokho ngikuwa MDC Alliance, angiphumanga. I founded this party, angiphumanga. Ngilokho ngikhona, angazi ukuthi uthi ngaphuma ngapi. So, kusho ukuthi khona nxa usekhaya. Abantu bangabaleka bebaningi bebaleki umuzi ngoba usungena inyoka wena obe lesibindi usale ukhona ugcinile umuzi labana ababalekileyo sebesithi khona mina yibe ngibalekileyo yikho abakuyenzayo abanye bethu lapho. Mina angiphumanga kwi-MDC yalaye angiphumanga kwi-MDCT ngilokho ngiyikho lokhonokho engangikho khona. Into ayikhulumayo ngeyokuthi khona yokuthi kuthiwa uzadliwa khambela sungukhulunkulu wena uzabona uzayenzakala ngo-2023 hazi kumbe sebona seprofita kakhulu ukuthi khona hayi ngo-2023 uPeter Moyoya bengekho. Kodwa mina ngisebenzela i-constituency yami, angifaki abantu kuma-elections every time. Nxa ngingakhethwa ngabantu kufuze ngiqede itemu yami, by hook or crook kufuze ngiqede itemu. Ungabona umuntu ethi uyavotelwa 2 years down the line isexotshiwe, aphenduke futhi 2 years down the line isexotshiwe. Umuntu yena lowo lingamvoteli futhi lahlani, useless. Into leyi kathesi abantu baya kuma-by-elections, abantu basele bengela abameleli ngoba abantu baba yizithutha abazange bakhangele ipolitics, abazange ba-read ipolitics. So mina lokho akukhulumayo umfowethu hayi yekelani azikhulumele, kambe ngambamba ngamandla ukuthi khona acabange kuhle. Hayi lokho hayi angiyenzi, ngumfowethu angimtetisi, hayi angikhulume okubi ngaye, hayi umuntu nje engihloniphayo kakhulu kakhulu njengendoda engiyaziyo since the formation of this party. So hayi angikhulume okubi ngaye, ngifananisa namadonki, lokho hayi ngumbono wakhe u-right, ufuze acabange njengakhonokho. Okwesibili ukuza kuzwisisa umnumzana uMafa, angiphili ngepolitics mina. Ngilezi into zami ezingiphilisayo, angiphili ngepolitics. Angilamali engiyiholayo eParliament laphayana engangigcina. Ngitsho kodwa ngahlonipha abantu abangivothelayo ukuthi sikufake eParliament ukuthi uyenze certain development. Ikuthi akwazi ukuthi iSouthern ininjani. Sengenzile i-development enye emangalisayo eSouthern. Ngayilandela kuhle. Ayisini isithutha mina. Abantu bazazikhethela abakufunayo. Nxa befuna umuntu ozabuya engene 2 months usexoshwa futhi abuye 2 months exoshwa, hayi lokho kukiwe. But engikwaziyo ukuthi khona mina kuli-constituency ofuze abuye, ufuze acine. Ayikonophonga umana ebuya nje ecabanga ukuthi it's a walkover. Ayikwinzima la, lapha kuyafiwa lapha. I-constituency le ibanjiwe yini, uthi amadegudegu. Ngiyabonga kakhulu, hayi ubelela ngelihle mnumzana Mafa fowethu.